kuqakathekile kakhulu ukuthi sihambe nini ezindaweni ezibekwe yiZimbabwe Electoral Commission umuntu ayirejista ukuvota. Okokuqala okuqakathekileyo, kumele-ke uthwale-ke okuzatshengisa ukuthi wena uhlala kuphi, njalo-ke ukwanise ukuthwala-ke isithupha sakho, kwanise njalo ukuthi ukhuthaze labomakhelwane labanye ukuthi lihambe saningi ngobuningi benu liyofika lapho elizakwanisa ukulotshwa khona lingeniswe ehlelweni lolu lokuthi libe lelungelo lokuvota.
Lina njengenhlanganiso yamakholwa, kuyini elikwenzayo lani ukukhuthaza abantu ukuthi baphume ngobuningi?
Ye, sesiqalisile ukungena emabandleni sibakhuthaza, njalo abafundisi bonke sibanikile-ke ulwazi, sabanika-ke lamaphepha ndaba ebulenjini. Sikhuthazile njalo abafundisi ukuthi ngezikhathi lapho besenza-ke izaziso zabo, besenza inhlelo ezehlukeneyo, kube isikhathi sokuthi bekwanise ukukhuthaza abazalwane ukuthi bekwanise ukuyavota. Ngaloli nje olwesihlanu lolo olubuyayo, sizahlala phansi lamabhishophu edolobho lethu sikhulume labo ngokunye, kodwa sizabakhuthaza njalo ukuthi bekwanise ukuyakhuthaza abazalwane, ngoba sinanzelela ukuthi ibandla yibo elinabantu abaningi kakhulu. AmaKristu engaphuma ngobuningi bawo besiya-ke lobisa amagama abo ukwenzela ukuthi bebe lelungelo lokuyavota, mbona ngani kuza kuthukisa ilizwe lakithi. Njalo-ke abantu bananzelela ukuthi nxa singaphumanga sayenza khonokhu, amabhelobho ethu lapho esihlala khona kuzafinyezwa esingathi ngama-constituencies azagcine sesiba amalutshwana, ngenxa yokuthi kuyakutshengisela ukuthi abantu abafuna ukuvota ngoba abantu abalelungelo lokuvota bayabe balutshwana. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi wonke umuntu aphume ayekuma ibizo lakhe libe khona, ukwenzela ukuthi singalahlekelwa lilungelo lethu lokukhetha inkokheli. Kithi thina amaKristu kuba ngani yisono nxa umuntu ezalahlela eceleni ilungelo lakhe lokuthi athuthukise isizwe sakhe.